kubuhlungu ukuthi esiwuzwela ngaphandle kwelizwele eZimbabwe, kodwa ukhanya usungene leZimbabwe sizivale ekuthirezi ukuba nayo ezinye isikolo ezivaliyo. Sizwe le manikalenzi ngapho ukuthi umkhuhlane lukhona leHarare sokuthi usungenile. So-ke esikutshiwo lapha yikuthi nxa umkhuhlane lobelesukhona eZimbabwe kule ngozi enkulu yokuthi lathi lapha koBulawayo singagcina sihlaselwa nomkhuhlane wobungananzelela. Sinabantu abahamba nsuku zonke amabhasi asuka khona leHarare asuka koManikaland asuka koChipinge kuya la naboTheresa kuya la sebuthela abantu behamba besiya le lani. So khonakhona kule ngozi yokuthi kutho ukuthi lathi njengoBulawayo sofanele sinanzele kakhulu ngoba lo mkhuhlane ungagcina sibambi. Siyakunanzela ukuthi umkhuhlane lowo ungazungene ulokumemetheka masinya elizweni. So kuyinto ebuhlungu esifisa ukuthi abantu njengezakhamizi sinanzelele ukubana siphile ngendlela okumele siphile ngayo. Ukuphawulana ke kume ezintheni ke sekele ukuphawulana. Aluba kuya ngalo uhulumende siyananzela ezintheni kuyadliwa. Uhulumende ngawo uyafaka umthetho wakho ngoba phela isikhathi se-corona abantu ukuthi abantu isikhathi se-COVID ukuthi abantu bangahle ezintheni ngoba kulapho ngamemetheka khona. So sofanele uhulumende asondele afake imithetho yokuvikela abantu.
Sibona lapha umkhuhlane lo umemetheka kakhulu lapho okulodubo lwamanzi khona, njalo indawo eziningi zeZimbabwe zikhangelane lodubo lolu. Kungenziwa njani?
Ye, liqiniso lelo ukuthi umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odubo lwamanzi khona ukuthi kuqhusha abantu amaithi nesithandaz abe sehlile abangananzela ezambuzini ngayengayeka ungasafulashwa kuhle abantu basebezambuzi bangagesi izandla yikokwenza umemetheke. So sokukhona yikubana lathi koBulawayo liyananzele kuhlohlupho olufana nawo lwamanzi. Engxenye aluba kuya khathe siyananzeleke ukuthi indawo eziningi khona abakoBulawayo yiwamanzi ehlupha akayekele engavalwa kwesikhathi esithile. Siyakwazi ubana amanzi ayashoda kodwa-ke ngenxa umkhuhlane losukhona usithikhathi ayekele amanzi angavali ke kubonakala umkhuhlane uqala unqandwa. Uzokuthi indawo lezi ezingela manzi kube lama-water kiosk lawo ngathi ancedisa abantu xa sokunzima. Kwezinye indawo ngaphandle koBulawayo uhulumende lawo lomlando wokubana bo indawo ezingela manzi ziba la manzi ngoba nxa uvele ungela manzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwumanzi. So-ke engxenye koBulawayo sisicheleke ukuthi hhayi ama-sitifazer sethu abayavumela ukuthi khathi samanzi angavalwa lokhu kuthiwa yi-load shedding bake bayekele amanzi aqhubeke khona umkhuhlane kuthi beqinisa ukuthi hhayi usudedile awusaqhubeki ngendlela sibonqhubeka ngayo khathesi.
Umkhuhlane lo uqale ngoFebruary ka-2023 njalo sibulale abantu abaningi. Libona sengathi kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo?
Okokuqala sibona ngathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lo mkhuhlane abawuzwisisi ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa ukuthi council kwezempilakahle lapho kwi-department ze-health ekube le ndlela yokuthi kube lama-program abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamisa abantu befundiswa into yokuqala kufanele yenzakale le kuzathi bananzelele. Okwesibili sinanzeke ukuthi engxenye lezinhleli lapha inamba kezinando kaxaa asiyakwazi ukuthi thina njengabantu abamnyama singahlelwa siyashiswana siyekhulume kodwa nxa umkhuhlane usukhona inamba lingabi inkulu kakhulu. Uqhubeke futhi ukuthi engxenye ezinhleni indaba lezane zokuqhawulana abantu bafundisa ukuthi bake bame ukuqhawulana. Engxenye futhi sendlule abana nge-COVID siyakwazi esengoba kungasaphekwa. Engxenye sofanele siye kuleso sigaba kuye kumiswe kancane ukuthi hhayi ezinhleni sikaze siye bekomnyawethu sikuyaphekwa kudliwe sekumiswe kancane khona kwa